Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Alambulela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 2 Mpandula 2021 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Umbiko osinikwa yiBulawayo City Council etshengisayo ukuthi uhlonzi kumbe singathi iquality yamanzi yethu ikhanya iyachiyachiyana ngenyanga ngezinyanga ngezindlela singathi iranger between 69% and 91%.
Ikansile yakubulawayo iveze ukuba uhlonzi lwamanzi edolobheni leli luyehla kuthi kwezinye izikhathi luqanse osokudala ukubana izakhamizi zaleli dolobho zisabele impila kahle yazo.
Siyamangala kakhulu ukuthi uhulumende okhokhelwa ngubaba uMnangagwa usefuna kathesi ukufaka umthetho omutsha owe private voluntary organizations bill.
Usolwa ngabaningi umthetho osekulolongweni wokulawula usebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo owe private voluntary organizations bill. Kamuka unye ukufuthelana phakathi kumabandla aphikisayo abalisa ele MDC Alliance elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa lele MDCT ekhokhelwa umnumzana Douglas Ponzora. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abantu abazinkulungwane ezidlula amashumi amathathu 32,828 bahlatshiwe ijekiseni yakuqala yokuvikela i-COVID-19 eye-vaccine ngokutshona kwelanga layizolo. Lokhu kutsho ukubana sebesedlula izigidi ezimbili lengxenye. 2.6 million asebehlatshiwe leli jekiseni okwakuqala, kuthi abazinkulungwane phose ezingamashumi amabili 17,778 abahlatshwe ijekiseni lesibili izolo bengezeleli nane laya kwabaphezu kwesigidi lengxenye 1.7 million.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz shortwave.
Ikansili yakubulawayo iveze ukubana uhlonze lwamanzi edolobho leli luyehla kuthi kwezinye izikhathi luqanse. Lokhu sokudala ukubana izakhamizi zaleli dolobho zesabele impila kahle yazo. Ubathabele Masuku zethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ucinwa ukuhlolisiswa uhlonzi lwamanzi ngontulikazi, ukuhlanzeka kwawo bekukusimo sokungamachumi ayisithupha lasitshiyagalolunye ekhulwini, i-69%. Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcinisihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eyabulawayo Progressive Residents Association, uthi udwaba lwamanzi kumele lulungisiswe masinyane.
Umbiko esinikwa yiBulawayo City Council etshengisayo ukuthi uhlonzi kumbe singathi iquality yamanzi yethu ikhanya iyachiyachiyana ngenyanga ngezinyanga ngezindlela singathi iranger between 69% and 91%. Lokho ke kithi kuma residents athi ama residents baye basuka babe lombuzo ukuthi kanti kungani kusiba nje, and kugcina kusenza la ma residents phosa amanzi bangawathembi kakhulu ukuthi kambe empilweni zabala ngozi yini. Lokho kuyatshengisa ukuthi amarezimba abalaloluvalo. Kodwa-ke sesingakutsho ukuthi ikhansila icungule mashini lokubangelwa kuyini, masinya ilungisa udaba lolu ibone ukuthi iquality yamanzi ethu ayifanani. Nxa ukuthi i-90% ibe yi-90% ngoba ama-difference la sobona ngathi makhulu between 69 and 91, i-difference enkulu kakhulu leyo.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Greta Sibanda ohlala emganwini othi njengezakhamizi sebehlalela evalweni lokubanjwa imikhuhlane.
Zindaba ezimbi lezi sizizwayo nge-City Council ukuthi khona amanzi esinikeza wona iyakwazi ukuthi khona kawakho kahle, njalo futhi quality yawo kayikho kahle for human consumption. Kubuhlungu kakhulu ngoba kathi sikhuluma ngo-May khonapho endaweni zabomganeni ngale kulabantu abagulileyo, and then xa ligula kusho ukuthi khona likhipha izimali lisiya ezibhedlela. indlela. Ikhansili le ukuze izinto zihambe kahle, ikhansili kumele ukuthi ikhangele kakhulukazi ibuyele kuma basics, ikhangele izinto ezibamba abantu kakhulukazi amanzi, ibe sihambisa imali endaweni efaneleyo.
Inkosikazi Alice Dube, umhlali wakobulawayo, uthi phezulu kokungathembeki kwezokuhlanzeka amanzi aseqalile ukuhamba.
Siyananzelela ukuthi esikhathini esiningi njengakulezi insuku amanzi ayahamba kakhulu, kodwa kusuka kusethu sekuthi amanzi angikhona ekuphendukeni kwawo abuye sengolunye uhlobo engasafani lalolu anade ade yiwona phambilini. Lokhu kuyasethusa kakhulu ngoba sikhangela ukuthi iminyaka le edlulileyo imikhuhlane ke yaqhamuka evelele emanzini inganani, bangaka abantu ababulahlekele izimpilo zabo. Ngakho kwesiye saba silokudana ukuthi ikhansili ingayenzi futhi elinye iphutha elifana lalona lelo kuyalenza phambilini, ukuthi abantu bayagcina belahlekelwa zimpilo ngento engalungisiswa ukuthi zingalamanzi likhuphulwe kumbe lifanane yonke indawo.
Umnumzana Edwin Sibanda, umqondisi wezempilakahle kukhansili yakobulawayo, uchaze ukuthi ezinye impompi sezindala ukudala ukuthi ingcekeza ingene emanzini.
Engakutsho ukuthi amanzi ayatolwa engena lapha sizwa khona, aphinde atolwe futhi nxa esephumile kule ndawo ezingamakhulu amabili lapho esibanda khona amanzi. Sibe siwahlola ngokukabili ngenyanga kulezo ndawo, sibone ukuthi amanzi afika ebantwini ngamanzi alokhu ehlanzekile.
Umbiko okhitshwe yikhansili yakobulawayo izolo uveza ukuba uhlonzi lwamanzi aleli dolobho luyakhuphuka, kuthi ngezinye izikhathi lwehle. Kuvele njalo ukuba uhlonzi lwamanzi elokitshini lemganwini luyala lungasuthisi omanjinela ukuba asehlambulukile ngempela. Udubo lokuhlala impompi ezithwala amanzi zisifa lakho kubikwa kubangela ukuthi uhlonzi lwamanzi lwehle. Njalo olunye uhlupho bekuyikuba ikhansili ibisikhulelwa ngumsebenzi ngoba ezinye izisebenzi zibanjwe ngumkhuhlane we-coronavirus. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umongameli Emerson Mnangagwa ubikwa eseyamukele inguquko emthethweni osekulongweni wokulawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo we-Private Voluntary Organizations Bill, oza kupha amandla uhulumende wokumisa loba ukuhlawulisa inhlanganiso ezizimeleyo ezibonakala zisebenza ngendlela ephambana lomthetho. Kodwa inhlanganiso ezizimeleyo zona zithi akula okulungile ngalomthetho ngoba usephula amalungelo azo. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso ezizimeleyo bahlaba umkhosi omkhulu besola uhulumende ngokuchitha isikhathi ebumba umthetho ongancediyo ngaphandle kokuzihlomisa ukubahlukumeza. Umphathintambo wobona ngokukhitshwa kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa utshelele lethele izindaba kuyena le iviki ukuba idala labaphathintambo elekhabhinethi lisekulolongeni umthetho ozalawula imisebenzi yenhlanganiso ezizimeleyo. Isikhulumeni senhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition, umnumzana Mavela Sikhumalo, uthi umthetho lo uzaphazamisa kakhulu umsebenzi wenhlanganiso ezizimeleyo.
Siyamangala kakhulu ukuthi uhulumende okhokhelwa ngubaba uMnangagwa usefuna kathesi ukufaka umthetho omutsha Private Voluntary Organizations Bill. Siyabona ukuthi umthetho lo bathi uzakwenza ukuthi kube licala kuma NGOs kumbe labo abasebenzela bodwa ama non-governmental organizations ayebe esenza umsebenzi aba uthi wona yi-political work kumbe umsebenzi olokuyenza ngokwembangazwe. Ngubani oyabe ekhona ehlala phansi esenza i-determination ukuthi lo umsebenzi onje ngombangazwe kumbe i-politically related?
Esinisa kamusi Harare, umnumzana Mlungisi Dube uvumelane lokhumalo esithi kumele uhulumende ahloniphe amalungelo oluntu.
Kuyadanisa kakhulu ngoba sinanzelela ukubana uhulumende uyabe se yephula amalungelo abantu okubana bebe lelungelo lokubana beyenze inhlanganiso kumbe uhlanganela loloba lobani abafuna ukuhlanganyela ngawo. Siyananzelela njalo ukubana kuyindlela yokubana ama-NGO la athagethiwe amaningi akhona kade ekhuluma indaba zabo-human rights, amalungelo abantu, indaba zokuthi kube lokhetho oluhlelekileyo olungela kucilwa ukuthi kungabi lokuhlukuluzwa kwabantu.
Umsekelo wesikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa uthe imizamo kahulumende kayisoze iphumelele ngoba uhulumende kaMgabe wakuzama kwehlula.
Akusesabisi lokhu njalo akusethubisi. Ngama-1995-7 khonapho iZimbabwe government under Mgabe babefuna uku-amenda i-POV befuna ukufaka kuthiwa i-NGO bill. I-NGO bill abantu bayala lanamhla lokhu bayazama kodwa usoze kusebenze ngenxa yokuthi izama ukucindezela amalungelo ayinqaba.
Lokhu kugcizelwe ngowalwa impi enkululeko umnumzana Baxter Magwizi.
Uma impiko zezinhlanganiso ezingekho kuhulumende ezithiwa ngama-NGO kumbe ezenza umsebenzi we civil society okuvuselela inkanuko phakathi kwabantu ikakhulu mayelelana ngezombuso welizwe lokuthula elizweni lentuthuko. Siyakwazi sonke ukuthi iZimbabwe ibambeke kakhulu kakhulukazi ngokuzama ukunqanda imisebenzi yezinhlangothi ezingekho kuhulumende ezingaqhathelananga lohulumende ezithiwa ngama-NGOs.
Imizamo yokuthola imibono kahulumende ngalolu daba yehlule. Uhulumende weZimbabwe uhlala esola amazwe entshonalanga afana lele Melika ukuba basekele inhlanganiso ezizimeleyo ngenhloso yokuzisebenzisa ukumkhipha embusweni. Unkosikazi Monica Mtsongwa uveze ukuba inguquko ezaba khona emthethweni lowo izakwenza ukuba inhlanganiso lezi zazise uhulumende umsebenzi wazo ngezikhathi zonke. Loba nje iningi lisazi ukuba uhulumende ubeke imithetho enje emizameni yokuphazamisa inhlanganiso ezizimeleyo, yena uqina ngokuthi inhloso yakhe ngeyokuvikela ukulondolozwa kwemali emabhanga lokuthi ingasetshenziswa ukuhlawulela imisebenzi yabahlamuki abalwisana laye ama-terrorist. Ngimelisti 27 iseharare ngumlondolozi Ndlovu.
Ibandla le-MDC Alliance lithi selihlole izikolo ezigabeni zonke zelizwe lafumana ukubana akula mfundo ejulileyo eqhubekayo ngoba abantwana abangabhadalanga ama-school fees bayaxotshwa esikolo. Ababalisi bayasilela njalo akula kudla okweneleyo kulabo abafunda behlala izikolo ema-boarding schools. Uhulumende uthi akufanelanga abantwana bexotshwe nxa bengabhadalanga ama-school fees njalo uthi useqhathe ababalisi abangafika inkulungwane phose ezine 4,000 uba baphathise esikolo. Umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Makalela Mafa uthi kwakumele ubana uhulumende aqale akhulumisane labazali ababalisi labanye kucutshungulwe ukubana kungabe sokufanele na ukubana izikolo zivulwe. Asizweni ingxoxo ayiqhubelo sithandekile emhlanga weStudio 7 ngalolu daba.
Abantwana baphonga ukubuthaniswa bayazidlalela, amatichara azondile lokho esithi uhulumende kafuni ukubabhadala imali ekwenza ukuthi labo bafundise abantwana. Uhulumende lo obambe kakhulu iDepartment ye Education kazange ebuze abazalini njengeschool development committees, lama teachers unions, lama civic organization lawo asebenzela abantu kakhulu lezi nsuku afundisa ne-COVID-19. Abantu jikelele babambonga phansi noma befuna ukuthi abantwana bafunde njengoba sebehlezi umnyaka lehafu bengafundi, kodwa uhulumende uphosisile ngobuphonga ugqumukela esizibeni engananzelelanga ukuthi kulengwenya. Abantwana abafundi, abazali abalazimali zokubhadala, ama-headmaster lawo ayanqaba ukulandela lokho okutshiwo nguhulumende, bayaxotsha abantwana mahlayana e-boarding, akula kudla, abantwana bayalamba, zindlala kuphela, iqiniso bavula iminyango kodwa akula mfundo ngoba ama-teachers unions lawo adla ubhedu bathi abasoze bafundise ngenxa yokuthi uhulumende kabaphi imfanelo zabo. Njengalapho esihambe khona ebubi, emguza, embembesi, eChangani, eLupane, eGoromonzi, eMount Doreen, eRushinga, singathi jikelele indawo zonke zangapha eMandebeli neMashonaland sisihambile sabona ukuthi vele vele akulamfundo. Labo amatitsha akhona ezikolo bathuselwe isikhathi esiningi ngamatitsha alezihlobo eziku-Ministry of Education njengabafazi bezikhulu yibaba sezikolo lama-headmaster. Abala lutho abalwenzayo, abantwana yikudlala nje. Khonokhu kuzakwenza abantwana babanjwe umkhuhlane kakhulu i-COVID bahamba bayethelana nabantu. Saxwayisa abazali ukuthi lina yini elizahlithwa imkhuhlane yabantwana. Lani ziboneleni ngenxa yokuthi abantwana ngabeni. Imfundo inhle kodwa phela selilahlekelwe ngabantwana, lizafundisa bani? Thathani amacebo elikhulume lohulumende ngoba amatitsha sezamile, i-civic society sizamile, ama-stakeholders wonke ayanqaba ukuthi uhulumende kazange etshele abantu ukuthi balungisele. Vulani amabhuku libone ukuthi bayabhala yini abantwabenu. Mahlabezulu, imfundo ilifa labantwana, lingahlala lingasebenzeli abantwabeni, lime likhankase ukuthi into zilunge.
Lingamxwayisa lithini uhulumende?
Nesikhiwa bathi ukhulumende sithi swalo pride ekhulume lamatitsha. Ngesindebele ukhulumende kabe ngumkhulumende onanzelelayo engazigqaji, ebiza amatitsha behlale phansi kwenzela ukuthi abantwabethu bafunde. Kambe ngaphakathi kwempi enje amatitsha wonke angalahla amachoko kuzaba kwini? Sesibuyele eminyaka emibili emuva abantwana bengafundi, khonokho yikufa kwesizwe. Kaphangise uku-engage ama-stakeholders, kaphangise ukukhuluma labantu bonke, ekhulume labantu bemach, ekhulume ngama-political parties, ekhulume ngama-teachers union. Sibone umhlahlandlela ukuthi kanti singenza njani ukuthi into le efana nale COVID singayibamba njani kwenzela ukuthi i-economy layo ikhule, abantwana baye esikolo. Kutshengisa ngani uhulumende ukhuluma labantu bezanu PF bemtshelele kwaba bakufunayo. Ungabona imfundo sifile, akusenalutho. Kuyathatha isikhathi esiningi ukuthi abazali abantwana le economy ikhule ngoba ukufa kwemfundo ikufa kwesizwe.
Lo mnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTC Alliance, oxoxele uSthandekile Mhlanga we-Studio 7 eKubulawayo. Live talk lamhlanje uhlelo asihluzeni bomama sikhangela akwenziwa ngabesifazane ukumelana le COVID-19. Kubikwa sokuqhamuke ukuxokozela phakathi kwe-MDCT ekhokelwa umnumzana Douglas Monzora le-MDC Alliance kamnumzana Nelson Chamisa. Kulandela ukumiswa kukachamisa ngumonzora ukubana engasebenzisi ibizo leli. Okunye njalo okwenza kube lokufuthelana phakathi kwamabandla omabili ngumbiko othi umonzora usedinga ukubana axotshise edalela ephalamende lakumakhansili labo abakhanya bedlelana nalo Chamisa. Abe-MTC Alliance babikwa bezondiswe njalo yikunikwa kwe-MDCT nguhulumende izigidi ezifika phose amashumi ayisithupha zamadola $59 million eyabelwa amabandla ezombusazwe phansi komthetho we-Political Parties Finance Act. Mnumzana Witness Dube ophethe isikhundla sokwethulwa kwemibiko kwe-MDCT uthi balelungelo lokuvimba ukusetshenziswa kubizo le-MDC okungekho emthetheni. Kodwa umnumzana Nkululeko Sifanda isikhulumeli sikaChamisa uthi sebephelelwe yimicabango abakamonzora. UDube usungula lingxoxo abayenze lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Sila luhlelo lokurecola ama-councillors kumbe ama-member of parliament aku-MDC Alliance kodwa lokho sikuzwa kuvela khona le panje ikakhulu abantu nabahlokozi ukuthi ngabe siya recall abantu abanjengabo Jacobs abanjengabo Jobs kana labanye abafuna ukuthi ngabe ba recall kodwa mfuna ukuthi ngichasise ebantwini ukuthi kulokho kuyindlela yokuzama ukungcolisa iMGC Alliance ubuqotho bayo engathi integrity yayo ngoba iMGC Alliance njengokwazi komuntu wonke engumbuthano wamabandla ayisikhombisa avumelanayo ukuthi amalunga onke azahlala engamalunga edale amabandla wona lawo ahambisayo abantu beMGCT abakwa-alliance sasihambise 114 sebesele bebalutshwani manje ngoba abaningi barecola ngenxa yendaba zokuthi baphume egcekeni besithi bona sebelwisa ibandla leMGCT yiso sodwa isizathu esingasenza ukuthi sibize umuntu njalo nxa bengaba khona abangaphuma egcekeni bathi hayi thina sesilwisana lebandla leMGCT eliyilo elasihambisa ngaphansi kombutho weMGC Alliance asila mahloni ukuthi sibarecole ngoba lokho kungumthetho silandela usection 129K weconstitution yeZimbabwe otshoyo ukuthi umuntu nxa esephumile ebandleni eyilo elamhambisayo akumelanga ukuthi ayale ekhona ngoba uyabe engasamelanga abantu okuyiba abamthethelayo
akutho lapha dokotela ukuthi uyibona njani le ndaba enganikuthiwa kulabanye sebeyabizwa
ngizwani kuthiwa uMonzori uzondela ukuthi kabizwanga eZambia ngoba kulabantu besadika bamaziyo ukuthi yena wake waphatheka kukhetho njalo ulamalunga awephalamende so sesebenzisa bona ubudlelwane bakhe lezano lobo obobudlova ukuthi sokuthiwa uyakhipha amalunga ephalamende ngathathe kangithi President Jamisa watsho wathi heyi nxa bekhona abafuna ukugijima lamasela kabagijime lamasela asilandaba labo abantu bezimbabwe bayakwazi ukuthi bavotele upresident Jamisa bayakwazi ukuthi bavotela ibandla elikhokhelwa ngupresident Jamisa okukamonzori abantu bezimbabwe bakujwayela ngithi umzori wawayenje laye wadlisana nabo Smith waphelela ngapha okungumliyo wakhe wamaphepha abakothanga kwafika ngaphi lakho khonokho kukamonzori walokhu kuyaphelela khona pheduze kudlaka ngapha ngithi abantu bezimbabwe bafundile njalo bahlakaniphile ngabaqileki nje ngendlela ezincane lezi ezokuthi umuntu angakela ukubizwa ngutshile imali yezambia usebuya ngapha ezimbabwe chamisa this chamisa that kuyini khonoko abanalanto labantu abadala sili xa wakhangela iminyaka yabo kodwa izenzo zakhona ngokijani zinjenjani
babudulo
thina into zepolitics zokugijimisa amabizo abantu kumbe ukuqakathekisa abantu sesadlula kiso ibandla leMGCT kudala lafonywa ngo-1999 selilibandla eligijima ngomthetho eligijima engingathi liyi-institution asisaqakathekisi nje amabizo abantu sesikwazi ukuthi impilo kwasasilo babutswangirayi wabuma
wabalolutshaaoo
waphuma ngokusemthethweni kwangena ubaba uMonzora uyokhokhela kuMGCT waqhubeka ngesivumelwano seMGC Alliance esiqiniswe ngama-partners angu-7 akade khona eHarvest House so lokho okokuthi kuthiwe abantu bavotela uChamisa ngo-2018 wonke umuntu weZimbabwe uyakwazi ukuthi wayevotela umkhokheli we MGC Alliance kwakungaba kungubani ngoba ekuqaliseni vele kwakungavotelwa yena uChamisa ngabe ubabutswangirayo wayekhona nguwe owayezabe sesikhundleni lesiyana ngabe iMGCT yakhethwa omunye umuntu ongasuye Chamisa abantu bezimbabwe babezavele bezavotela iMGC Alliance sisebenza nge-party system abantu bekhangela ukuthi ibandla lisebenza njani ngakho labo abathi bona ibhashi lingaze lisale ehofisini sebesala bekhothamela ibhashi ngokuthi libhashi likabani
babusibanda ngena khonapha
zwana dube yikho bengaqedi mani zwana ngixwayisa dube nxa livuna ukumenywa lani kubo South Africa kubomozambique kubozambia ngale balibize lani bake balibone le zinto ezikhanyayo ebantwini ayikhona ukuthi ngukuxhokozela into lezingayisozeni so ya ngalingazinto ezikhanyayo abantu bazalibona ingaba ngomzorewa abantu bazalibiza mzorewa kathi ufuna sibize bani mzorewa nasina njengomzorewa kodwa hayi likhulume kuhle liphenduke ngapha kupresident Chamisa ebukhokheleni babantu obuthandwa ngabantu lizabona ukuthi izinto zenu zinganizalihambela kakuhle abantu bezimbabwe abalandaba lakonke lokhu okukhulumayo abantu bezimbabwe balendaba lezanu esiyabulala abantu yaqedile izo 20,000 emathebelele bezinto ngitsho iqede khona apho 2018 yabulala abanye futhi emastreetini eHarare yaqeda khona apho 2019 yabulala abanye kade sibabele ukulala abanye abantu bezimbabwe abakuthandi lokho bona ngiuhambe ngezala zanu.
Umnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli we-MTC Alliance. Lapho ke muzwe exoxa lomnumzana Witness Dube ophethe uhlangothi lokwethulwa kwemibiko ku-MTC T. Lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz ku-shortwave.
Okwamanje wothi sizwe uthaba oluveza imibono kahulumende wele Melika.
Amazwe abalisa eMelika lele United Kingdom ayaqhubeka ngokwengezelela ezinye izijeziso azibiza ngokuthi ngama-costs ngesiNgisi kuhulumende weRussia ngokufakela ijefu ophikisana laye. Umnumzana Aleksey Navalny, uhulumende weMelika usahlolisisa ukuthi ngempela amahofisi e-FBS eRussia asebenzisa ijefu engena emthanjeni eNovichok ukufakela umnumzana Navalny, okwabangela ukuthi agule kakhulu mhlaka-20 ngenyanga kaNcwabakazi ngomnyaka odluleyo lapho ephindela eMoscow ngemva kokukhankasa endaweni yeTomsk leNovosibirsk. Umnumzana Navalny welatshwa eBerlin wasebotshwa aze aphindele eRussia ngozibandlela esetheswa icala lokwephula iziqondiso akhululwa ngazo entolongweni ezeparol, okwalandela ukuthoniswa kwecala ayelitheswa okwabonwa ngabaningi njengelokubunjelwa lapho agwetshelwa ukuhlala entolongweni okweminyaka emibili elengxenye i-2.5 years. Sokwedlule umnyaka owodwa wafakelwa ijefu eleMelika lazisa ukuthi selisethesa eleRussia ezinye njalo izijeziso ngomthetho wokulawula ukusetshenziswa kwezikhali owe-Chemical and Biological Weapons Control and Warfare Elimination Act. Izijeziso lezi zibalisa ukwenqabela ukuletha izikhali eMelika ezivela kweleRussia kumbe ezabunjwa kulelo lizwe bengakatholi imvumo abayikhalazayo lokuvimba njalo ukuthi izikhali eziphathelane lezama-nuclear lenhlamvu zama-missiles zithwalelwe kweleRussia. Ugatsha lweMelika olubona ngezemali lwethesa njalo izijeziso kuziphathamandla eziyisitshiyagalolunye zeRussia lamankampani amane kanye lalabo abaphatheka ekufakeleni umnumzana Navalny ijefu labathuthukisa izikhali zeRussia ezisebenzisa imithi yama-chemicals. Isikhulumeli sikahulumende weMelika umnumzana Ned Price uthi inyathelo leli lizathumela umbiko ocacileyo owokuthi akusoze kusetshenziswe izikhali zama-chemical weapons mahlayana lanxa kungumuntu oyedwa kumbe inhlanganiso eziphatheka kulokhu. Ukusetshenziswa kwazo akwamukeleki njalo kwephula isiko lamazwe omhlaba. Ngalokho eleMelika lithi eleRussia kufanele lilandele iziqondiso zesivumelwano se-Chemical Weapons Convention, ukutsho umnumzana Price.
Belilaleli kudaba oluveza imibono kahulumende weleMelika. Ngehlwane isihlobo wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Ikansile yakubulawa yivezo ukubana uhlonzi lwamanzi edolobheni leli luyehla ukuthi kwezinye izikhathi luqanse osokudala ukubana izakhamizi zaleli dolobho zesabele impilakahle yazo. Usolwa ngabaningi umthetho osekulolongweni wokulawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo owe-Private Voluntary Organizations Bill. Uqhamuka uwinyo ufuthelana phakathi kwamabandla aphikisayo abalisa ele MTC Alliance elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa lele MTCT ekhokhelwa umnumzana Douglas Monzora. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo umpraxitus Jeremiah ngisithi yasidibaneni ngo-half past six kusasa ekuseni. abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com. Ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.